Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebelomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. UDokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki, ihele ginger, elenyosi njalo elamalemon, hayi la ngamanga. Lokhu akukaziwa njoba lesazithina sikholwa ezisayensi.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo Central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempilakahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu iyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena busu phefumula lo moya akade kukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowu uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba lewazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengoba uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu, ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle, uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni, uyangena lo mkhuhlane, ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu, ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amatshumi ayisikhombisa. Hayi, bayafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu. Labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasotsha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli lijayelele, uyabo umuntu usezuza amagcikwane amabili, kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa liyokuthi licabanga ukuthi selilawo lo mkhuhlane, kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlo eliyabe lisekhona, lifonele abantu lingaze lagada imijova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiyo lo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlabe Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele, lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlunganyana, kuthi ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona ababancane ncane abamunyayo, lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni, baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala, lokho esithi ngamakhuvula, kuphume amakhala avuleke, impimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha, faka amanzi akuqhatshisayo kubuzela ingubo, ufuthe uginqe, kuphume iziphukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga, lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela lengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi akukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.